Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi etsholotshola selupane. Siqala ngedamu lemakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elithumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu makwanda silohlupha kakhulu ngalelani damu selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okuba ngokuthi izifuyo zibanjwe laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezitshiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Lidamu elikhulu ebelingasoze limede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya eVunku ngoba belila lokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisukeke enkayi siye esilwane elupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi abaliza bethi udamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo, kanti-ke ekudala lona leliya damu lalingacishi.
Amadamu amaningi enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka-1994 lo-2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-Give a Damn Campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo, kwakhiwa amadamu angamatshumi amane lambili, 42, enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGariya, iMswigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTategulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini zabo ocijima ngale njalo amanzi ana belethe nenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini abebuya nalana avela emanzi amnyama. So konke labo Gariya ngale abantu bethola lezi nhlanzi bethiye inhlanzi ulethela abantu ukudla lamanzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Bavili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzula 52, emzula 9, lemzula 8, lemzula 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni. Leni siye ekhezi
etiphenda konyongolo kunedamu kudala ladabuka lidabuye kwaza kwabakabili lilungiswa kodwa namhlanje lokho linjalo lidabukile siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu
abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela lethiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe